Ake ngibingelele kuwe mfowethu, ngibingelele abalaleli emakhaya. Igama lami ngu-Obed Dube, the African poet, imbongo limi lwesintwini. Umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart. Ibizo lawo kuthiwa yilokhuzeni, the 15th International Africa Expo Festival. Iyaqala mhla ka-4 August iyophela mhla ka-7 August. Umcimbi lowo ngowokukhangisa i-Expo Business Expo ngolimi lwemzini. Abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo. Nami ngiza uyakhangisa ke ngokomsebenzi wami, ngobuciko bami obokuba yimboni. Ngithole nje umbiko wokuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane, okhuluma isi-Arabhu, okhuluma isi-French, okhuluma isiSwahili, okhuluma isikhiwa. So mina ngizamela kwabakhuluma isikhiwa, ngimele ngapha i-Southern Africa, kule North Africa, East Africa le-Central Africa. So lami ngizakuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale.
Ngokuzwa kwakho, kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho?
Ngamafitshane ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu, mhlawumbe ngamasango asevuleka. Kodwa okunye nje, ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo bayangilandela enkundleni zokuxhumana, ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo-Facebook. Bayabona imisebenzi yami bayithande, ngoba umcimbi lowo uvele ngowe-Pan-Africanism. Ile theme ethi yona Africa we want, ukuthi ifuna ukuthi abantu be-Africa babambane ama-Africans, abantu bangama-African mhlawumbe ukuthi okhokho babo badabuka ngapha, labo bafuna ukuthi bahlangane nabantu be-Africa. So kuzabe kuhlangene bonke abantu abasuke e-Africa, labathi bona okhokho babo bengabe-Africa, kuhlangane ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu be-Africa bahlangane. Yikho engicabanga ukuthi njengoba lami ngeke ngenze inkonzo ezikhuluma nge-Pan-Africanism, okwenza bakhangeka emsebenzini wami. Hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngingcithi kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimboni e-Africa, eZimbabwe kumbe ema-Tablet Arch, akusikho lokho. Ngibele nhlanhla nje ukuthi banakane nami, bacabange mina, bameme mina.